Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 13 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa okwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele ahlawule imali yokuzihlukuluza.
Lokhu kuveza mgcele ukuthi basevele bebotshwa besolwa ngamatshala angekhoyo.
Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa.
Abantu abasazilandeli ngoba becabanga ukuthi lo mkhuhlane ungabe usuphelile. Lo mkhuhlane uyingozi, ungumkhuhlane okhona.
Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza uzulu ukuthi engaphangi avune isivuno singakomi ngoba kulakho kudala udubo.
Kubafuyi silezixwayiso ezimbalwa. Isixwayiso esikhulu ngesokuvikela imikhuhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inkokheli ezenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa kwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele zihlawule imali yokuzihlukuluza. Abantu laba babalisa umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, lelunga laleyo nhlanganiso umnumzana Tekmo Mhlanga, iziphathamandla ze-Poverty Liberation Movement omnumzana Pride Mukono lo Alan Moyo, kanye lo mholi wezinasu umnumzana Archibald Madida. Embikweni owethulwe izolo inhlanganiso ye-ATUS, abahlanu laba bathi bese bebuyela emakhaya kodwa amapholisa abasukela ababopha kungela sizathu. Ngalokho bathi bazalobela umphathi wamapholisa uCommissioner Godwin Madanga bemazisa ngenyathelo asebelithethe elokuya emthethwandaba. Busithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxe lomnumzana Decent Bajila olwela ilungelo loluntu.
Kuyinto embi kakhulu uhulumende aseqala ukungathi uyengeza iziphathi lapho ayenza khona ukuthi abantu bethu bezihambela beshiya lapho abayakhulula imithetho. Akulunganga ukuthi uyikwephula amalungelo abo okuhamba nje lapho abaya befuna ukuya khona ngalokhu okuthiwa i-freedom of movement. Zonke izizalwane zaleli lizwe liyamvuma ukuhamba iy'hambe ezizibhedele zona kubi ukuthi abantu bebotshwe bezihambela.
Siyananzelela ukuthi inhlanganiso le ARTUZ labanye lezi naso amalungayo ande ukubotshwa, ungathi amapholisa abaqopha nje kumbe kukhona ababe kwenzile ukwephula umthetho?
Iningi labo landise ukuthi imali ngabotshwa lihambe liye emthethwandaba setholakala liqala. Lokhu kuveza mgcele ukuthi basevele bebotshwa besolwa ngamatshala angekhoyo. Siyakunanzelela ukuthi kuyaqhubeka kusanda. Omunye walabade bebotshiwe u-Alan Moyo uvele ukubhekile kadesi lapho ahamba botshwa wade sefika umthethwandaba wathi kungalunganga ukuthi asesejele. Bekumele ukuthi nxa bemsolela ukuthi lecala alilambe leli cala elihambele emthethwandaba esuka kibo. Sokungathi sokuyinhlala yenza enkulu emapholiseni. Kuyiyo into kumele ukuthi umphakathi usone njalo.
Siyabona ukuthi lamabandla aphikisayo ikakhulele MDC Alliance labanye nje afana leMthwakazi Republic Party bakhala ngohlupho olufanayo.
Kufuze ukuthi umuntu abhenge isizalwane selizwe engelani ukuthi ulilunga Francis Blair kodwa kumbe ebandla lezombusazwe. Ngokunjalo sinanzelela ukuthi indlela osokuqhutshwa ngayo abantu bonke abamabandla aphikisayo ikakhulu iMDC Alliance leMthwakazi Republic Party abanye abavela kwinhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zamalungelo oluntu, sebethathwa ngendlela elokuqoqa efanayo eyokuthi babotshwa ahlukunyezwe ekukhululwe, babotshwe ahlukunyezwe ekukhululwe, afikezwa ukuthi mhlawumbe abe ehlukunyeziwe emzimbeni laba abakade bebotshiwe. kodwa khona ubotshwa uyefakwa kugcinwa ngamapholisa noma kumzuzu owodwa kodwa lokhu vele khona kuyikusikulula lokhu sekwandile ukuthi uhulumente kwenu kodwa akulamuntu ofanele ukuthi afate ngaleyo ndlela.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu njenge-Amnesty International isanda ukuthi amalungelo oluntu ayiphulwa eZimbabwe. Uhulumende usebenzisa ubhubhane lolo lukhona lwe-COVID-19 ukuhlukuluza abantu. Ungathi uhulumende lo ozithi mutsha uyehluleka yini ukunanza amalungelo oluntu njengohulumende wakuqala?
Uhulumende lo indlela asebenza ngayo khathesi usethethe ubhubhane lwe-COVID-19 walwenza isikhali sokuncindezela abantu. Sinanzelela ukuthi inani labantu ababotshiweyo, inani labantu abatshayiweyo ngamapolisa, inani labantu abahlukumezekileyo ngezenzo zikahulumente ezitshiyeneyo sikhathi sokuvelela lubane lingathi liqhubeka lisanda. Uhulumende akaphathi kahle indlela yempatango yalokhu ukuthi abantu kumele baphile njani xa ubhubhane olunje. Siyakunanzelela ukuthi asikhontwe ukwenza lokhu umkhuhlane nawusufikile abantu bethole ukuphumelela kodwa uhulumende usebenzisa ukuthi ufika komkhuhlane lo uhulumende akwenze kube sezingeni eliphezulu ukuthi wabantu.
Lo ngumnumzana Decent Bajila olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa. Iningi libikwa selibonakala lingela ma-mask njalo lokuqhelelana abantu abasakwenzi. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi singabona na abantwana besikolo njengabe sigodini e-Sacred Heart sebebanjwa igciwane le-coronavirus ngobunengi na?
Kunzima, kuvele kunzima khona ukuthi abantwana ebenelise ukuthi ke bangathelelani ke umkhuhlane lo we-COVID-19 ngoba abantwana lanxa bangabe belamamaski belakho konke kodwa ke bayathanda ukudlala bekhipha amamaski, bayathanda ukusondelelana, bayathanda ukwenza lokhu lalokhu. Yikho kuqakathekileyo ukuthi umkhuhlane lo uvikelwe uvele ungabi khona ezikolo ungasondeli ngoba lapho kulabantwana khona kuba nzima ukuyenqabela nxa uvele uthe wangena. Sifisa ke ukuthi umkhuhlane lo lapho otholakale khona uphelele khona lapho ungamemetheki usiyaphambili.
Singabona na amanani eqansa njalo ukwedlula lokho ayikho khona kathesi?
Kuyadanisa ke ukuthi kuyabonakala ukuthi ke umkhuhlane uyamemetheka kwezinye izigaba kubangelwa ukuthi ke abantu kukhanya ngazathi izinqumo zonalezi ezibekiwe kubona abantu bazilandele kwenqabela lo mkhuhlane abantu abasazilandeli ngoba becabanga ukuthi lo mkhuhlane ungabe usuphelile. Lo mkhuhlane uyingozi, umkhuhlane okhona kudingakala ukuthi abantu balandele izinqumo lezixwayiso zonalezi ezikhona baqhubeke besanitize, baqhubeke be practice social distancing, baqhubeke njalo begqoka ama mask abo benanzelela lapha lalapha bengabamba bambi izindawo eziningi ezithile njalo bayaxwaye ukuhamba ezindaweni okubuthanwa khona nxa kuyikuthi izimfa kumbe imichado kumbe eminye imbuthano eqakathekileyo babona ukuthi kabasondelelani bahlala khatshana khatshana kakhulu ngoba umkhuhlane lo yingozi, umkhuhlane lo usakhona sibili kumele abantu siqaphele sinanzelela.
Ungatheni wena ngalokhu ukuhlatshwa kwabantu kakhulu sikhangela bemakhaya?
Injection le khona le ehlatshwa abantu kaso injection yokuthi ke abantu basile kulo mkhuhlane. Ngizwa ngani kuthiwa injection yokuthi ivikele ukuthi abantu bangawuthathi lo mkhuhlane kuthi lalapha abawuthethe khona weneliseke ukuthi ke ungabuyi ngamandla amakhulu ke ubuye ke ungela mandla. Yikho ke sikhangelele ukuthi uhulumende kumele abone ukuthi umuthi lo ohlatshwa ngama injection la abakhona elizwe lonke ukuhlanganisela labasemakhaya emakhaya labo badinga ukuvikelwa phela yebo kambe kananzeleleka ukuthi emakhaya ke abantu abaningi abakabe ugulu lo mkhuhlane kodwa ke abasuka emadolobheni bevakatsha besemakhaya balakho ukuthi babaphathele nalo mkhuhlane yikho kuqakathekile ukuthi kungabe le discrimination ke ama Jackson lawa abe khona umuntu wonke nelise ukuthi awathole ofisayo achike ongafuniyo ngoba ke umthetho we World Health Organization uthi wona ke akumelanga kube lomuntu obanjwa ngamandla ukuthi kahlatshwe ke le injection kumele kube ngumuntu ovumayo yena ukuthi ufuna ukuhlatshwa ikho ke akhona elizweni siyabona ke maluthwani kakhulu ngoba abantu beZimbabwe badlula ke singathi 13 million kuyadingakala ukuthi ama injections afikele nalelo nani ukuthi wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthi ahlatshwe athole lelo thuba lokuhlatshwa kodwa ke lo ongafuni ukuhlatshwa ngezizathu ezithile abelazo angabanjwa ngamandla ngoba kuyadanisa ke sibona ke amakhampani amaningi eseqalisa ke ukuthi abhalele izisebenzi izincwadi ukuthi ke kumele bahlatshwe ongahlatshwanga ke angabuye emsebenzini ahlale ekhaya kuze ke uhulumende athi ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile mbonikazathi ke sokuncindezele ka abantu khona lokho abantu kumele babe lelungelo lokuthi bakhethe ukuthi bahlatshwe nxa bengafuni ukuhlatshwa njalo kungabangabanjwa ngamandla ukuthi bahlatshwe
umnumzana Edwin Lovu isakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe yi-COVID-19 kumahola angamachumi amabili lani asanda kwedlula, kuthi abalichumi lasitshiyagalolunye. 19 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abaqinelwe yi-COVID-19 abahlanu abakuhlangothi lwesibhedlela oluthiwa i-intensive care unit kuthi abalichumi lanye bayagula kakhulu labo. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 204,275 ijekiseni ye-COVID-19. Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza uzulu ukuthi engaphange avune isivuno singakomi ngoba kulakho kudala udubo. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo othi njalo akukakhanyi ukuthi iyezi eliletha izulu eZimbabwe lamazwe angomakhelwane elithiwa La Nina likhona na lumnyaka.
I think isixwayiso esikhulu kathesi ukuthi ekuvuneni kwethu sicela ukuthi abalimi benanzelele ikakhulu izilimo ezinjengomumbu kumbe amabele ukuthi nxa bewavuna benanzelele ukuthi bengawavuni engakomisisi ngoba into eqakathekileyo ukuthi bevune sokome kwenela. Nxa uvuna umumbu lokho usese lamanzi kumbe moisture ngesilungu ungaba lohlupho lokuthi uyagcina ukhunta kumbe usiba lalokho esithi ngama mold angagcina ebangela ama aflatoxin. Kuyafanana njalo lezilimo ezinjengamazambane indlubu lazo kufanele ziqale zonyiswe zingakafakwa laseziphaleni. Laba bazagcina isivuno njengoba khanya sisinengi lonyaka kulale imithi esetshenziswayo eyenza ukuthi kungabi lempehlane. Layo siyaxwayisa ukuthi abalimi beqala ukuthi bangani bayakudinga lokho bakusebenzise eziphaleni ukuthi isivuno sabo singamotshakali.
Izanuse zomkhathi sezike zabona na ukuthi umnyaka lo esukuwo wona uzaba unjani? Liyaba likhona yini iyezi eliletha izulu?
Yeah, hayi emkhathini Chris akukacacisisi ukuthi lapha eSouth Pacific i-event yakhona ingaba i-El Nino kumbe i-La Nina. Akukacacisisi ngokwazi kwami mbona ngani khonapho kobo June July yikho kuzacaca khona ukuthi umoya ezulu esizawuthola thina kithi uzabunjani. Okuqakathekileyo nje ukuthi silondoloza amanzi sinanzelela ukuthi laba balamadamu laba abalezifula kumba balemgodi ukuthi singabona ubuningi bamanzi sikhohle ukuthi thina sisendaweni evame ukuba lesomiso.
Okugcina ungacebisa abalaleli kakhulu abalima befuya inkomo kumbe ezinye izifuyo ukuthi kuyini ngesikhathi lesi abamele bakukhangele njalo bakwenza.
Kubafuyi silezixwayiso ezimbalwa. Isixwayiso esikhulu ngesokuvikela imikhuhlane. Ngange ngafanisela abanye bazathi ngiyaloya ukuthi lonyaka ngendaba yokuthi izulu linengi utshani bunengi lemikhuhlane izaba mnengi sesibonile umkhuhlane we-lumpy skin ukuthi nje usumemetheka indawo zonke ikakhulu eMathabeleland South angithemba lase-North usuyeqela usutholakala. And into ehluphayo ukuthi i-vaccine ingani iyasilela kayitholakali ngokupheleleyo. So ke isixwayiso sami mina ukuthi singeqisi ukudibhisa ngalesi sikhathi siloke sidibhisa kanye ngeviki. Okwesibili abenelisayo ukuthi bayithole ivaccine siyaxwayisa ukuthi kabahlabi inkombo zabo ngevaccine lumpy skin. Okwesibili inkomo zinhle kathesi. So mina isixwayiso engilazwe ukuthi nxa ulazo inkabi zakho kumbe amajongosi ofuna ukuwathengisa ngoba i-body condition yawo kumbe isimo sayo kathesi yinhle uzathola ama-grade angcono. Mbona ngani yiso isikhathi sokuthi abalezokuthengisa uzithengise kathesi.
Umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19. Sixoxa labo somabhizimusi abasakhulayo ngesimo somnotho welizwe ngale inyanga kamabasa eleZimbabwe likhangelele ukuthakazelela usuku lokuthola uzibuse ele Independence Day mhla ka-18. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi izigaba zeMathabeleland kunye lesemashonaland west leHarare yizo ezilabantu abaningi ababulawa ngumkhuhlane we-AIDS ngomnyaka odluleyo. Ugatsha lwe-National AIDS Council luthi kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,000 ababulawa yingculaza nyakenye okulinani eselehlile nxa kuqathaniswa leminye iminyaka. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba usikomitsho wamapholisa uCommissioner Gideon Matanga useyale ukuhlawula imali efika phose isigidi esisodwa $900,000 okuthiwa ayihlawule omunye undoda wadutshulwa ekuqaleni komnyaka esiswini ngamapholisa edolobheni leKwekwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umumo wezombusazwe usumi madlolongwane kweleSomalia kulandela ukungavumelani kwamadale ephalamende amabili elaphansi eselivume ukungezelela ihlandla lombuso kamongameli Mohamed Farmajo ngeminyaka emibili. Kuthi idale eliphakameyo lona lithi lokhu kungaphandle kwesisekelo sombuso welizwe. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi lele Lebanon ngalisoze lenelise ukusuka ebunzimeni bezomnotho nxa kungabunjwanga omunye uhulumende ozenelisa ukuhlenga ilizwe.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo.
Lamhla siyaxolisa abalaleli asoze senelise ukuthi siliphe imlayezelo yenu elisithumela ngeWhatsApp. Kodwa ke lingadinwa. Liqhubeke lisithumela imlayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Kwezemelika kulomunye njalo onsundu osebulewe ngamapholisa edolobheni leMinnesota duze lalapho okwabulawa omunye njalo onsundu uGeorge Floyd.
Osakhulayo lo odutshuliweyo uthiwa nguDaunte Wright.
Kubikwa ubezama ukubaleka ebalekela amapholisa. Omunye umpholisa wesifazane obecabanga ukuthi ufuna ukumdubula ngalokhu okuthiwa yitheza okungabulaliyo, kanti mayuyu uthwele isikhali umbhobho wamdubula esemoteni imota yayo chayelela wafa. Kwasinda omunye wakhe kade elaye emoteni. Kusenjalo ukuthoniswa kwepolisa uDerek Chauvin wetheswa icala lokubulala uFloyd. Kuqhubekele phambili izolo umnewabo efilonise Floyd esipha ubufakazi bokuthi umfo wabo wayengumuntu onjani. Sixoxele sizalane seZimbabwe sihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokubulawa komunye njalo onsundu ngamapholisa.
Yesebulewe sibili omunye futhi ukubulawa wakhona kube kubi kumbe kube lobuzima bokuthi kuseduzane lalapho okule court case khona le eka Floyd eqhubekayo njengoba sikhuluma nje kathesi. Now ukuthi ukubulawa kwabantu labo kwenziwa lubandlululo kulokho mbona ngathi kusegcekeni akudingo, ngoba amapolisa nxa ungakhangela kuhle kufanele ngathi kuthiwa kunjengathi laphana siselusa ukuthi uyabiza izinja uye egangeni usiyazingela. Nxa usiyazingela u-expect ukuthi uzavusa inyamazana. Inyamazana leyana ingavuka iqotshwe izinja, wena unikela ukuthi izinja zibambe inyamazana leyana ukuze uthole isijebo. Amapolisa lapha nxa ephuma e-police station lapha avele wona angathi ayazingela ukuthi azingela imota e-driver ngumuntu omnyama.
Bona ababe bemiswe ngamapholisa esikhathini esiningi siyasibone bengani abalaleli ababe bekutshelwa abensundu labo. Wena ngokubona kwakho labo bengaba bephambanisa yini?
Hayi, mina ngokubona kwami ayisikho ukuthi abensundu labo babe besala ukuthi benze abakutshelwa ngamapholisa. Njengoba njilo laphana mina nte mina ukuthi usiyazingela inyamazane ngavuka uvele kawumi ukuthi uyiphi ithuba lokuthi icabange inyamazana uhle ihlaseli. Okwesikhathi esiningi kuvele ikuhlasela ngoba one amapolisa la mina mbona ngathi vele ayasibona thine simnyama nxa sidriver lapha. Then nxa esechayilayithi lakhe leliyane lokuthi uyakumisa uvele yena engqondweni zakhe yena nguye beseqalisile ukuba aggressive yena lwalo mpolisa ongaphandle. Ungakhangela lo ujaha lo ipolisa isotsha leli ebilise Virginia. Akulanto ayimiselwe kwampa mina ngokubona kwami mbona ukuthi umiselwe ukuthi ube mnyama, wamiselwa ukuthi phuma lwana umuntu wazama ukuthi azehlise ukuthi hawu kathi sokutheni kanti lakhaya selikhupha impuphu sekutheni babe bemthela amehlo lana khona laphana. kuvele bona babe bevele beyiba bahlazelana. So ngathi umuntu nxa ube khuluma kuhle ukuthi hayi uphuma ngaphuma ngiyesaba ukuphuma ngoba zenzeza umbubu phela la uyawazi umbubu lo ukuthi kuyabulala lokho.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalani seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ube khuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Houston eTexas.
Lamhlanje ke ugqiba uhlelo lothu sine ngqoqo lomhlabeleli uErnest Sebata.
Hit after hit, take them my brother.
Chane ungathi uErnest Sebata ngubani kahle kahle?
UErnest Sebata indoda ezalelwe eGwanda 37 years ago, umculi wegenre ebizwa ukuthi melo katfio ikoloko.
Uqale nini ezomculo njalo usile ngoma kumbe yamadlalade amangaki?
Ezomculo ngakhula nazo ukurekhoda ngaqala ngo 2009 of which senginama album afika 4. Ingoma ezikhona mangizibuthelela zonke they go up to about 26 ingoma engizikhumbulayo enginazo.
Ngedlalade lakho elitsha ukuthi lithiwani njalo kahle kahle waliloba ingoma zakhona ucabangani njalo ujongeni?
Idlalade lami elitsha libizwa kuthiwa Livumile Idlozi. Abakwaziyo idlalade lami elisemuva elibizwa kuthiwa Vala Ngebhethu, ngemva kokule rekhoda kwami abantu balamukela kakhulu okuthi lami kwangijabulisa ngaze ngathi hayi selivumile idlozi ukuthi sengifikile emculweni. Ukubhala ingoma zami ngabhala ngithinta into eziningi. Kunengoma ebizwa kuthiwa Mancube, ikhuluma ngempilo engangiyiphila ngisasemncane nalo muntu engangimthanda. Then bese kusiba nengoma ethi Julia ethandwa ngabaningi. Mostly ngibonga intombi enhle eyase-Africa entshela abantu ngobuhle be-Africa. Ezinye ingoma efana nokuthilo impilo, ngikhuluma ngokuthi empilweni kumele siphathane kanjani ukwenzela ukuthi singabantu sikhona siphilisane kahle. Labezokholo ikhona ethi siza Jehova, njengoba sihlangana nalesi simo esikiso sikhone ukubana sinqobe. Yikho okwenzakalayo kudlalade lamilele. Ngale bhala ngizama ukuthi wonke umuntu onesimo anaso empilweni yakhe akhone ukuzithola eyamukelekile nedlaladlele ekhona ukududuzeka ngalo, ekhona ukudansa, ekhona ukuhleka, aze akhone ukujabula.
Abafuna ukuthi bathenge ivudlalade kumbe ingoma zakho bazithola njani, njalo ungapha abalaleli inombolo zakho kumbe ngezocingo kumbe lapho abangakudinga khona?
Abafuna ukuthola umculo wami, umculo wami uyatholakala kuma online stores wonke nje jikelele, kubo Apple Music, kubo Deezer, kubo Amazon. Abafuna ukungithinta bengangithinta enambeni +26775169805. Noma ku email ethi yona ernestosebheights@gmail.com kulapha engitholakala khona. Zonke lezo lemininingwane eminye liyayithola lapho. Abanye bengangithola ku Facebook The Great Ernest Sebata noma The Great Bulamba Band, bazithola zonke lezo zinto.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa kwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele zihlawulwe imali yokuzihlukuluza. Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-www.